Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alithumi lambili awebandla eliphikisayo LCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be interpreter umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa.
Sifuna ukuthi sivote ngotheni zanpf 23 August. Siwine nomduku.
Kodwa ibandla lesi silikutshaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
Izalo isebenzisa ubucili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alithumi lambili awebandla eliphikisayo leSCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalela eParliamente kobulawayo yiHigh Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe nomination court isikhathi esasihleliwe yiZEC sesedlule. ISupreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha eCCC esithi wona iHigh Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla lezano PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli seCCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, ikho esukhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkanjo njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo ukuthi iSupreme Court nxa iyethula, sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho, sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court, igcine esingathi thina yidignity ngesikhiwa, ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elile sisindo kumphakathi.
iSupreme Court ingavumelana leHigh Court ukuthi ayi ilaphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube le umhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenze ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi kukanti ke bona abe-ZEC abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakatshayi kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngapi so ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngapi isiya ngapi nesikwaziyo ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uqoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo
okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe ese-Country Park use wa-congratulator ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni so kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa okunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena lo babuphetheyo ese okuzaba ngumbuzo ukuthi i-coincidence yangkhona ngoba umuntu uzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kulensolo eziningi kulembuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial so mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo okunye okuyabe kukhangathekile ukuthi kwenzakali yikubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TPC liyabakolota ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga abantu bakobulawayo lebandla le-TPC kufuzeni bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi so uma abantu babo sebekhithiyo kuye kuqakathekile ukuthi besapoti amabandla amanye ukuze kuvinjele izano
siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga lezanu-PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba
akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kaModi engubona kungenzakala ngoModi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi uModi ukhithiwe kakulokho vele kangikukhangelelanga uModi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteka ezintweni ezininginingi yibo ababe ngosomabhizimusi so yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka uModi wengane uyathinteka entweni zegolide lemuli yona lesiphethe so ukuthi sikhangelele ukuthi uModi namhlanje ngavuka ekhitshiwe hhayi singasibo bantu abakhulileyo uModi usebenza labo labana abantu
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwantuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethule lamazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphedlela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isiphedlela esinje. Isiphedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZanu PF edale lePhalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki khonapha eCowdrey Park. Ngokuthi ikliniki kodwa ivele isiphedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yomthinto abantu beCowdrey Park bazakhangula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane besiyasizwa ekliniki.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathu yasizwela nani? And then Second Republic, we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe untutu ziyathunga eyayiyikho khona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivotele iZanu PF 23 August. Siwine nomdumo. Namhla ufuna ukutshela Zulu ukuthi sonke siyafana esibabeni seZanu PF. Amalokhonke zonke ngeZanu PF, iParliamenti ngeZanu PF. Sizawina.
Umhlali weCowdrey Park umnumzana Magubane uthe iZanu PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza eziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZanu PF. Aspiring candidate njengobaba uMthuli Ncube, we have seen idevelopment esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma-opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBritane eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZanu PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni ababethelela kuvulwa esakuqala eseStoneridge esiseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abe ngokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi upresident njengoba engumuntu ofanele ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe etshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icakalise court kakula muntu ofanele ukuthi ehambe ekhuluma ngalo. Thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo 4 o'clock icubungula iappeal yena sehamba sesiyatshela abantu eCowdery Park ukuthi ubaba uProfessor Ncube Mthulise MP izano opposed lokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into esenes engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi sub judice iyazila ngoba lapha sibona ngani ezifuna ukuinfluencer iHigh Court ukuthi njengoba uPresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu MP ano opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umuntu omdala ufanele ukukhuluma iqiniso okwenza ukuthi abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uProfessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa abangabanye abantu abathiwa bazibiyele bodwa hathi bo labana abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela izanu PF njalo abanye sibatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iward 1 babuya bazahlala khonaphana okwesine sibona abantu ukudla bejikeli amachikeni inyabo nje beholwa njengempuku ngenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yipoverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu yizinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba izanu isebenzisa ubucili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho okuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-CCC abaholwa ngubaba u-Advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele isidudu 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
lenkomo Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesephume wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaChiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga owayegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCowdery Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sarubona, sarubona, basakazi, studio 7, sarubona. Hai, yazi abantu bezandaba, abantu bezandaba namanga too much la. Zangu kuvisa abantu kuti bebe andabona. Abantu bangayingeni indaba yezandi. Bangayingeni indaba yezandi. Bangarotsha ngezayizana ngamapeanuts manje. Ngoba nje makuphela ukhetho nje banyamalala ngeke uphinde ubabonza. Uyobona ngo 2028.
Hey, Studio 7, Studio 7. Ningabe livuka njani emsakazweni? Siyeza umnanga kwezethembiso zakhe kodwa thina kazi sincede ngalutho ngoba vele uhlale ethembisi yodlame lolwabathalu manje yini le abayenzayo besebenzisa onkantolo ukuthi bakhiphe abantu sibayiba bafunekayo bona ma bengelavalo abavulele laba bantu bavotelwa bakwini ma besenza kuhle abantu babavotele ngijiya khonapho
Studio 7, Studio 7 linjani mina ngilesimanga ngalowo mgwaqo okuthiwa ngenkayi kuthiwa ibulawayo enkayi road ufonini kwakhulunywa ngayo waye ekuqala ukukhuluma ngemgwaqo esefuna ukuvotelwa kathesi uzavotelwa uyawipha uyazithulela ezithulela uyazevumbuluka ngo-2027 zebona u-2028 seseduze ekhona esitshela ngemgwaqo khangela lapha ikakhulu lapha esikhona thina kubosiganda wathi wathi akula mgwaqo vini mina ngisemajiji kathesi ukusuka ngenqola buhamba ngenqola buhamba ibhayisikili usefika emajiji ufika nzima ngomgwaqo ofileyo kodwa uthaya phambili ngezalo yini into yakhona enziwa ngezane obukekayo abantu kabazama ukuvusa amakhanda bebona ukuthi izanu le ngamanga kuphela esitshela yona singeke sapha yasilungisela ilizwe ngaphandle kokuthi besitshela amanga kuphela
siyabingela emsakazweni sakhona khona umsebenzi sengathi namhlanje izinkantolo zingaphumela obala ukuthi zizinkantolo zakamangempela na noma ziphathwa izanu ngempela siqondiswa i-headquarters yezanu ngoba kumele baphawule ukuthi batsho ukuthi uSevio Kasure uyabamvumela na ukuthi akwazi ukuthi ancinise ukukhetho lamalunga etopusi lawa ababamba izandla lenyawo lawo ukuthi akwazi ukuthi ancintise lapha kwaBulawayo so inkantolo uma izaphumelela ecebeni lokuthi bama ngapha ngakuzana amaZimbabwe emele abone ukuthi izinkantolo seziyingozi ngoba sezingezezana bekhohlwa kwathi noma izani ngazi i-Greek election ayikho into ezoyenzela ingane yeZimbabwe bengcono ingane zeZimbabwe ziyaqhubeka zisiya kuwa ezikafuleni eBotswana zidinga umsebenzi zingakhompasethwa lutho ziphuka amathambo omzimba zibe paralyzed kunalomuntu ozazibheka ezinye ziyaqhubeka zivela eSouth Africa zifike zitshiswe ngamathaya kungakhompasethwa umuntu kwandaba zalutho ezinye ngapha eZimbabwe mazikhala ngokuthi luphi kambe kanjani ukhetho ipha ama results okhetho zizophulwa yiyo futhi izanu PF kwandaba zalutho izanu PF kade busa abantu semele bebekwazi 40 years ukuthi ayenzanga lutho akula lutho lolodwa ngaphandle lokuthi babophe ama opposition kuphela ongarivume bayaphelele ejele labo Job Scala kuphela yiyo lokufaka izinkantolo imithetho yezinkantolo ukuthi ungakhuluma ngabo wakunkinadela usaphuma ejele hayi into enhle ukuthi ifakani izanu wokukhona okuzayo kuhle cha akukho siyabonga
sibingelele enkundleni lishona njani basakazi oh khulumayo ngumantsheza yesizwile ukuthi kuthiwa eCardle Park abantu bebegcwele khona ngale bezolalela amanga ezano mina ngokwazi kwami izano ayikaze yayenza loba yini elizweni leZimbabwe izano iyeyama kumadona njengamanje kuvule isibhedlela okuvela ukuthi sakhiwa nguhulumende waseBritain kodwa izano iyagika ithi yiyo eyenza intuthuko izano ayikaze yagubha loba isibhorani konke izibhorani ezikhona ziyasuka zigejwe ngamadona kodwa izano iyathi fika ithi yiyo egebhisa ibhorani lezibhedlela kathi semakhaya abantu bazakhela izibhedlela kakhulukazi abantu abakudiaspora isibhedlela leso mase sizovulwa izano iyafika ithi yiyo elethe leyo ntuthuko thina siyayazi siyazi kahle asiyifaniseli kade segwanda kwakuvule inkamba zamapholisa ezincane ngizinto ezincane ezakhiwe izakhamizi izano iyabuya ithi yiye kwenzileyo lokho siyakwazi ukuthi izano yonke into iyeyama kumadona ihambe sitshela abantu ukuthi yibo abayenze lezo zinto lokudla okubuya kwi-United Nations mase kuphiwa abantu izano iyakuthi ngokwayo siyakwazi kungarojwa nje abanye abantu kodwa thina siyazi kahle izano kodwa ngicabanga lokuthi abantu sebeyazi ukuthi izano yonke into eyenzayo nje ayilaqinisa ngalokho-ke asisezamenini ukuthi kube le nguquko sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasishiya kuphi bantu bakithi
sivoteni ngokuthula singabi le ndaba noma kulokuhlukuluzeka but asikufakeni enhliziyweni sisebenzise uthando lusenhliziyweni ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 salubana linjani ngapho no thina siyaphila ngapha ngutsunami lona udabula mlulana le ndoda amadoda akobulawayo ungazi noma nguthabango noma ushabalala owayekhuluma ngokuthi khona i-leadership ye-CCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi uba bekunama-structures and everything but akafundi if izanu PF nefazi could infiltrate i-CCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama-MP what more if lento yenziwa kudala bangaki ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyileader manje wena mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini ngeqiniso kuba ngoku
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla. UTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanxa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-democracy sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe i-leader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine very very slim against ama-Democrats. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo okumele ngabo abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhani ngathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden ma ithatha over from uTrump idlalela kubo 9%, khona manje useyehlisile i-inflation isiku-3%. And kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against i-Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. Kodwa ibandla le-CCC likuchaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.